sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 21 Mpalakazi 2023 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, owake waba ngumeya weHarare umnumzana Jacob Mafume usephinde wabuyela kuleso sikhundla. Owayengumeli weCountry Park ePhalamende engakaxotshiswa kuleli daba le umnumzana Phasho Sibanda ubizwe ngamapholisa kobulawayo embuzisisa ngokutshengisela okubikwa kuzaqhutshwa kusasa ngabebandla lakhe. Kulokhu xokozela eZimbabwe lapho amapholisa ethwalise nzima amabandla aphikisayo agoqela e-Citizens Coalition for Change, iMthwakazi Republic Party lamanye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Owake waba ngumeya weHarare umnumzana Jacob Mafume usephinde wabuyela kuleso sikhundla ngemva kokuba sisele singelamuntu umnumzana Lovejoy Mandengu esexotshiswe kiso ngozithi ngunobhala webandla ele-TCC umnumzana Sengezo Chabangu. UMafume ufungiswe ukuqalisa umsebenzi namhlanje esigodlweni sekhansili yeHarare esetownhouse ngemva kokunqoba kukhetho. Owayengumeli weCountry Park ePhalamende engakaxotshiswa ngozithi ungunobhala jikelele we-TCC umnumzana Phasho Raphael Sibanda ubizwe ngamapholisa kobulawayo namhlanje embuzisisa ngokutshengisela okubikwa kuzaqhutshwa kusasa ngabebandla lakhe ele-TCC. Lokhu kuza ngemva kokuba amapholisa evimbe umhlangano webandla leMthwakazi Republic Party kanye lokugqugquzela kwabe Job Sikhala Solidarity Campaign izolo esithi kulakho kuba lodlakela njengoba ibandla le-TCC lihlele ukutshengisela. Ibandla leli lona lithi alizange lifake indawo kumbe ilanga lokwenza lokhu. Studio 7 ixoxa lomnumzana Phasho Sibanda ngalolu daba.
Benyibizwe yi ngamapholisa akobulawayo abe CID Law and Order. Bembiza mina ngemva kokubana ngenze i-press conference mhla ka 12 December lamanye ama youth. So bebesithi bona kulombhikisho abakuthi demonstration okumele yenzakale kusasa kobulawayo. So bebesithi ibizwe yimi yime ngiyihlelayo ngokunjalo ayikho emthethweni ingayenzakala bayangibopha. Ngase ngisithi mina hatshi okwakusasa i-demonstration yakusasa kobulawayo kayibizwanga yini. Basebethi nxa ungayibizwanga nguwe bekulani ukuthi utshela abantu ukuthi ayikho emthethweni njalo i-demonstration leyi ayikho. Ngabe sithi hhayi kakukho yimi ukuthi ngitshela abantu ukuthi idemo yakusasa ihamba njani ngoba mina kangiyibizanga. Mina ngangithe sizakwenza ama-demonstrations kodwa kasange siyeke ilanga nendawo ukuthi siyenzela ngapi. So bebesithi ngokunjalo babefuna ukubopha mina kodwa ke hayi kanye thuki kanye navalo ngoba sonke siyazi ukuthi uhulumende wezanu PF usebenza ngokwethusela, ngokutshaya, ngokuthumba lokubulala abantu ngendlela zona lezo. So asikho, asinavalo kasesana.
Umnumzana Phasho Raphael Sibanda wayengumeli weCountry Park ePhalamende engakaxotshiswa ngozithi ungunobhala jikelele we-TCC. Siphinde saxoxa lomnumzana Kodakwashe Munsaka ongumkhokheli we-Forever Associates Zimbabwe esekela ibandla leZANU PF ngalolu daba.
ibandla ele TCC kumbe ngathi amabandla awe TCC kumele ebekwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe lilizwe elilokuthula njalo lilizwe elilomthetho esingathi ngesingizi rule of law nxa kuyikuthi bafuna ukutshengisela kumbe ukudemonstrate kwabo abakwenze kube yinto abayenzayo semthethweni abahambe bebhalisa emapoliseni bephiwe imvumo nxa amapolisa eyalile kuthi ukuthi abebona ukuthi lokho kuyaphambanisa ukuthula elizweni njalo kuyaphambanisa omakhelwane babo nxa kuphambanisa omakhelwane amapolisa lemvumo yokuyala bethi hatshi into elifuna ukuyenza ayikho emthethweni sesiyalile ngakho ke bona bafuza ukuthi belandele lokho okuthiwa ngamapolisa amapolisa akhona ukuvikela ilizwe lokufaka lokuimplementa imithetho efakwayo nxa ukuthi bona sibephula umthetho hatshi kufanele njalo kulungile ukubana ubaba uPhasho ethathwe ebuzisiswa ngamapolisi ukubana injongo yakhe ngiyani ngoba lapha kuseZimbabwe sikwe Middle East iZimbabwe ilokuthula okumangalisayo ngakho ke sithi hatshi abakwenza amapolisa baqhubekele phambili besebenza kakuhle ngomthetho njengalokho bakwenzayo besivikela laba abeTCC sibakhuthaza ukuthi umsindo wabo abahambe bebangale eCongress yabo befika bekhethane khona ngale
lo ngumnumzana kudakwashe Munsaka ongumkhokheli weForever Associates Zimbabwe esekela ibandla leZANU-PF ukuhlaziya loludaba sixoxa lomnumzana efidlela Ncube omela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso yabathengi eNational Consumer Rights Association
indlela umnumzana uSpanda aphathwe ngayo ebizele police station ukuthi aye thonisiswa ngento angayenzanga ukuthi mhlawumbe ucabanga ukuthi ayenze kuyilokho esisukubona eminyakeni eminingi edlulileyo engu-43 okuthiwa yilofe ukusetshenziswa komthetho uyisikhali sokulwisa abantu sokuvimbela imbono ephikisayo sokuvimbela laba abathi kube lokhetho olukhululekileyo sokuvimba imbono ekhuluma ngokuthi ezomnotho zifile akula misebenzi ukuthi kulobuyanga ukuthi kulendlala elizweni ukusetshenziswa komthetho ukuvimbela abantu ukuthi bazuze amalungelo abo aku-constitution ukusetshenziswa komthetho ngendlela engafanelanga lokho esithi abuse of the law yikho lokho esikubonayo ukuthi nje umuntu angaba lombono othile abesefakwa icala elikhulu ethuselwa bizelwe e-police station yelokhu lalokuyana athonisiswe ngezinto angazenzanga into engasisindawo yona leyo into engaqondanga kodwa ke kabuhlungu yiyo impilo esihlala kuyo eZimbabwe abantu bephathwa ngayo naleyo ndlela
sibone njalo abemthakazi Republic aparty besaliswa ukuthi baqhube umhlangano wabo kobulawayo izolo njalo abe Jobs Color Solidarity campaign labo bealisiwa ukuthi baqhube ukutshengisela ukugqugquzela abakade befuna ukuqhuba esitungiza konke lokho ubona kusitshoni
ukuvimbela abantu ukuthi babambe imihlangano kumbe bahlangane ngendlela thile yokuthula kwephula isisekelo sombuso kwephula iconstitution yeZimbabwe ngakho ke oyabe kwenza ngumuntu oyisa abantu beZimbabwe oyisi constitution oyisa inkululeko abantu abayibeyilwela namhlanje abangayitholanga abangayitholiyo ngakho akumangalisi ukuthi siyakubona khona lokho kufakaza khona ukuthi lizwe leli galilakho lokuyane sithi rule of law ukubusa komthetho kubusa abantu kulokuthi kubuse umthetho alilakho ukukhululeka iconstitution kulaba benza kanjalo ifana nje lephetshana elingelamsebenzi ifana le-tissue nje umuntu angayilahla esambuzini yikho lokho abakwenzayo ngakho ke ingenye yezinto ezenza ukuthi kube nzima ukuthi lizwe leZimbabwe libe lobudlelwane obuhle lamanye amazwe yikho kubanga futhi ubuyanga obanga ukusweleka komsebenzi okubanga ukuthi kube nzima ukuthi ezomnotho zime ngendlela efaneleyo ngokuba phela ezomnotho lezi zidinga ukuthi kube lobudlelwane obuhle lezi zizwane leZimbabwe kube lobudlelwane obuhle njalo lamazwe omhlaba kodwa ngendlela leyo kuphilwa ngayo kuvinjelwa abantu amalungelo abo kusho khona ukuthi usize luseza qhubeka lusiya phambili
lo ube ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo emela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso yabathengi eNational Consumer Rights Association Kulokuxokozela eZimbabwe lapho amapolisa athwalise nzima amabandla aphikisayo agoqela eCitizens Coalition for Change, iMthwakazi Republic Party lamanye okucatshangelwa ukuba afuna abalandeli bawo batshengisele emigwaqweni bekhonona ngokubotshwa kwabanye babo langokuxotshiswa edale lephalamende ngumnumzana Sengezo Chabangu abathi usebenzelana leZANU-PF. Ibandla leTRPC lithi iZANU-PF lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bavala ubuchapha obenzakala ngesikhathi sokhetho olaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka njalo lolwama-by-elections okwavinjwa abaxotshiswa nguChabangu ukuba bengangeni kukhetho oluqhutshwe mhlaka 9 Mpalakazi. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi okubandla leTRPC lonkosazana Antonella Nare olilunga leZANU-PF. Umlalazi usungula lengxoxo.
Akumangalisi ukubana kule crackdown against ama opponents e-government. Le into e-nature ye-government ukuthi bahlala bevele behlukumeza labo abantu abangavumelani nabo. Kuvele kule history yakhona and aso history entsha, i-long history. Bahlala besesaba abantu abavele bebusa ngodlame bafuna ukuthi abantu bahlale bethukile bephethe indlebe nje.
Ye Malare, ubona njani konoku mama?
Izinto kumele sikhangele ukuthi konke laba bantu from the opposition bayalandela imithetho yelizwe lethu, ngoba at times they can use that as an advantage to them ukuthi konke we'll break the law and then sesizathi khona khona hayi siyahlukunyezwa yi-government or sihlukunyezwa yi-ruling party iZANU-PF. Kumele sikunanzelele sikukhangele again ukuthi konke are they following the rules and the regulations of the country ukuthi balandela imithetho yini, ngoba at times sebeza break ama-laws just because they want to be seen in the public domain besithi konkona bona hayi sithina siyahlukunyezwa.
Dallas nanso indaba
uManari into anayo angazisisiyo ikuthi ukudemonstrator or ukusukuma ukhuluma against uhulumeni kuyi-constitutional right. It is embedded ku-bill of rights ukubana uphi lawuphi umuntu ulelungelo lokubana sukume athi angivumelani lawe uhulumende la kumbena ngivumelani lozibani ngiyangena emgwaqweni ngidemonstrate against lowo muntu and kuvumelekile lokho. Kodwa-ke in fact uManare the other way round kuZANU-PF, iZANU-PF esebenzisa umthetho ukuthi incindezele abantu bakithi, isebenzisa umthetho ukubana iphushe yona eyayo i-program. Abanye abantu bangabi lethuba lokubana endaba demonstrate emgwaqweni kumbe bayenza i-political gathering. It's not abantu abasebenzisa umthetho ukudemonstrate, iZANU esebenzisa umthetho ukuncindezela abantu.
Ye Manali, umphendule khonapho sisuthini ma?
Okay, ngiyabonga, ngiyakuzwa hayi Mlalazi. Kodwa asikufake ngale indlela ngoba nxa usithi khona yona iZANU-PF yiyo ebreaker imithetho, angiboni kunjalo ngoba many times ezenzakalayo i-opposition and they want to use i-violence ukudemonstrate akuyalelwanga as you say and ngiyakuzwisisa lokhu, but again as the demonstrations angikhona alokuthula yini or ngama-demonstrations lawana ukuthi vele sizayenza ngenkani noma lingaze lithi sizayenza ngenkani. Ukudemonstrate okulokuthula kukulungile asikuyaleli, kodwa nxa sokusiba lo dlaso uqalisa ukuba le msindo engayenziwe yikho lapho kusuka kube le nkinga khona.
Ye kanye zani uyakhuluma lapho mama uthi khanya ngani linabaphikisayo lo msindo kakhulu ubudlangudlanga kuphela. Mlalazi,
akusikoqiniso khonokho nje, ubuhle ukuthi yonke into ihlale isegcekeni eZimbabwe. Mhlawumbe challenge abeZANU-PF kunye loManare ubana basitshele ukuthi kuyiluphi usuku njalo kuphi lapho i-opposition yaba le-violence khona. Siyazi ukubana i-state eZimbabwe yiso esi-violator ama-citizens and that history is there. ukuthi ama citizens eZimbabwe are violated by the government that is led by ZANU-PF. It's not the opposition that violates abantu beZimbabwe. Anyone ofuna ukudemonstrate against uhulumende bamthrethena bamthethe hey lokho akwenziwa la. Ngenxa yokubana bayazi ukubana abantu abajabulile ngendlela ababuswa ngayo. In fact, iZANU-PF ayibusi ngentando kaZulu. iZANU-PF ibusa ngokufuna kwabo. It's all about them and not abantu sikhangela udlame le confusion ehlala ikhona lapho kule PF khona. So the opposition, or rather ngithi abantu base Zimbabwe, because the opposition is not only the political parties, it is also abantu in general who do not belong to ama political parties aba opposizana. Inisho lama church anasukuma athi sinukwenza lokhu izano yaqala ukubathuka ibenze ibayangise nje ngoba kuyinetha yabo yokuthi kuyangiswane eZimbabwe.
Manare phosile ukugcina khonapho umphendula khonapho ke ubaba umlalazi.
Alright, hayi ngiyamuzwa ubhuti. Ene ngifuna ukufaka like umzekeliso ukuthi khona most of the times izinto ezenziwa ikakhulu ngalabo abaphikisana leZANU-PF. At times babefuna ukugetha iattention yamanye amazwe ukuthi bebonakale ukuthi bona bazama ukulwa leZANU-PF but bakuyenza ngendlela engaqondile ngoba babefuna abanye they are doing it for their own personal gains. Abantu uyakwanisa ukuthi khonkona afake i-adoption athi khonkona ngiya-adapta ngiyenze so I'm being tortured or what bekhulume izitori ezishiyeneyo kodwa kuyukuthi wena ufuna usizo ngale ukuthi bebone ngabaphandle kwelizwe ikakhulu kubo-Europe labo-America khona ngalo ukuthi bona bese bekwanisa ukuthi khona begethe i-mileage yabo personal ukuthi khona begcwaliselele izifiso zabo.
Hluba khonapho mlalazi.
Manare, I think one thing ofanele uyifunde sengihlala ngitshela abangani bami bezanu ukubana uzicabangele wedwa independently without being fed by i-media e-controller i-government. Ngoba konke lokho esikhuluma ngakho kuyizinto eziphilayo. Ngitsho lama fake adoptions esihlala sisizwa uhulumeni ekhuluma ngawo. Kaza kawa-prove asibonise ukuthi bekukade kuyi-fake bekungekho.
Lapha lizwe unkosazana Antonella Nare ekubandla leZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi olilunga le-TRIPC bexoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7. Ibutho leHamas lafaka kuluhlu lwamalecatha adlulisa amalawulo ama-terrorist iMelika lithi ibhomba elithunyelwe emoyeni i-Israel libulale abantu abane ezansi yeGaza. Lithi omunye wababuleweyo nguBassam Gaben obekhokhela umngcele weKerem Shalom ephansi kweHamas. I-Israel ivule umngcele weKerem Shalom ngeviki edluleyo yaqala ukuvumela ukuthi usizo lungene eGaza lusebenzisa lomngcele. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kule nkulumo eziqhubekela phambili ezilakho ukumisa impi okwesikhatshana ngenhloso yokuphathisa abantu abaseGaza ngokudla, amanzi kanye lemithi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube owebandla le-Freedom Alliance.
Ngisola kakhulu ukuthi kube lelokhu kuzena ukuthi khona ukuthi abantu kuzabe lokho kuhlala kancane ukuthi kasimise impilo senze lokhu kuhlala hlale futhi ivuselele yindaba bengavumelani ukuthi impilo kayiphele. Ngizwe ubuhlungu kakhulu ngibona iHamas bebulala umuntu omnyama umbe uthiwa ngweTanzania sampeople say unto student kumbuye student ngumuntu omnyama okanye ukuthi ngumAfrika ebulawa yiHamas ngendlela ebuhlungu umfana obejova ibhasile. Into ezinjengazone ziyana nxa belokhu behlala befuna ziqhubeke kuthiwe kasimeni kancane. Ngikubona kuyinto embi kakhulu elihlazo eyangisayo. Phela abantu laba abakulo umhlaba okuthiwa ngothuthukileyo sasicabanga ukuthi baphucukile kodwa indlela abayenza ngayo iyayangisa kakhulu. Yinto embi kakhulu okumele bayicine le.
Nxa inkulumo lezi zingaphumelela kuyaba kungayisikho kokuqala kodwa okuyabe kusekungokwesibili kumiswa impi okwesikhatshana. Ubona ngani lokhu kuyaphathisana kumbe hatshi? Akusizi ikakhulu abantu makhaza abaseGaza laphana.
ye vele into embi ukuthi into le abantu makhaza kayibasiza isiza imibili yabona labo abayibabalwayo yilokho esithi ngama ego abo babona babhizi bafuna ukuzwana amandla bazinkunzi kodwa abantu kakulanto abayithola njalo ungathi kukhona abakudingayo ukuthi banconywe ngakho ukuthi bayenelise kumisimpi nxa kuyikuthi bayenelise kumisimpi ngabe bayimisa vele kawani ingabi lokhu iqhubeke siya phambili.
Impi le ukuqhubekela phambili kwayo ubona sengathi ayisoze ibangele olunye udubo ngokuya kwesikhathi olulakho okwenza ukuthi kube lokuvuka kwenye njalo impi.
Impi leyi ekwenzayo idala izilonda vele ezinzima kakhulu. Abantwana bona laba abalabazali ababulawayo, abantu abalezihlobo ezibulawayo kuyinto enzima kakhulu. Kufana lathi nxa sicabanga ngendaba enjengegugurawundi over years and years. Lokho kukuhlela izilonda ezinkulu kakhulu. So angeke impileyo ke ibe lengathi siza ngakho kumbe engabasiza ngakho abantu abasegaza. Iyachiya belimele kakhulu, izihlobo zifile, imindeni idilikile.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ese-South Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa uqale ikhefu lakhe lokuphela komnyaka namuhla abebandla le-CCC eMsola City njengaseminyakeni edlileyo wehlulekile ukuvuselela umnotho lonyaka okubangele ukuthi abantu abaningi baqhubeke bethwele nzima kodwa abebandla lakhe elezano PF eVesithi uMnangagwa usebenze nzima wasungula inhlelo zentuthuko ezichiyeneyo. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC eMelika umnumzana Tim Moringai.
Siyakhangela ukuthi bangena uMnangagwa beSithi bona bafuna ukukhipha amatsotsi ayeduzane kukaMgabe. I-corruption esiyibonileyo this past year lama years previous hayi kuyesabisa. Kudala kwakungabonakali ukuthi banotshontshayo kutshontshwa njani and bayenza izinto njani. Kathesi wonke umuntu sekusegcekeni. Sabona i-gold mafia ichayisita abantu laba bakhipha 200 million eyegolide every year. Ichayi double up isiya khonale emazweni vele kungela taxation ebuyayo. Sesibona ukuthi all these things kwachama COVID gate laphana izimali zithathwa ngabo Obadiah Moyo and then Delish Nguwaya. Sabona i-Daily Maverick la i-publish izinto ze-Chrome abomoti abe-South Africa. Sabona ama-Indian deals, sabona ama-China ebuya khona ngale makhaya bethathela abantu izindawo zabo zabokhokho babo. Sabona ebhinga laphana bethatha labantu ababe ngcwatshwe kudala emathunini bephonga ukugebha nje besithi bengathola igolide bayathatha everywhere abakufunayo. So khonokho yikho esikubonayo ukuthi hhayi uMnangagwa vele ingantu ayinto esemehluleleyo. Vele yena wayengamelanga angene khonapho esikhundleni. Yikho ngibona lami uMgabe all these years wayekhuluma esithi akula muntu omthembileyo ukuthi abe nguye usuccessor.
Alubana kuyini elisembusweni baba Moringai kungochamisa oziphetheyo kuyini ebeliza kwenza ngcono kumbe ngendlela ehlukileyo ukuze kuthuthukiswe impilo kaZulu?
Ngathi uPresident Chamisa waye ekhona esikhundleni siyabona ukuthi kwakule devolution ekhona wapromise ukufaka umuntu waye hamba lezipra kuma defense forces. Sabona i-open and free market economy. Sabona ukuthi ama judges le independence ye judiciary ngoba kathesi siyabona ukuthi kule zinto ezenzakalayo ngama recalls. But ukuthi ube kwazi ukuthi mbani umnikazi wendaba ngubu judge ozakhuluma iqiniso according to the law akula. So vele izinto zona lezo azikho. singa kangelo I constitution siyabona ukuthi ama judgment amaningi aphongwe yenzwa nje ngantu ama judge angkhona kahamba ngesikolo so khonoko kuhamba ku reflect yena umnanga ukuthi ubusa ngenduku kwakuthwa sizaba lama roads avela e Bait Bridges e Chaich Rundu Victoria Falls njani njani kathesi siyabona amabhasi ayabheuka every other day ama-accident asikhulumi izibhedlela kwathiwa kwathengwa ama-helicopter 20 laphana kungaba lama-accident asizake sibone ama-helicopter yena la ahambe yadobha abantu esiyachiya ezibhedleleni
umnumzana Tim Moringai ngowebandla le-TCCC emelika sixoxe njalo lesiphathamandla sezanup PF emathebeleland south umnumzana Malaki Nkomo yena othi kunengi okwenziwe ngumnankagwa lonyaka
engakutsho nga ukuthi kuyenzela amhlophe umongameli wethu ubaba u-Edi Mnangagwa ukuthi naye uthethe ithuba lokubana ayephumla ngemva kokusebenza kanzima ethuthukisa ilizwe lethu leZimbabwe simbonile unyakuqalisa ebota endani eziningeni eqalisa amaprojekti amatha foye sibone ukuphila kwemigwaqo eminingi eqathekileyo kwelakithi lapha eZimbabwe sibonile futhi njalo kuma-mining industry kusiza abantu abaningi ubana bazoncedisa sabona njalo ukuthuthuka kwezakhiwe khonapha kwelakithi eZimbabwe and singathi ngendlela ahambe ngayo umnyaka ka-2023 singathi kusebenze kakhulu umongameli thina kwabe bandla lezantuf bebantwini nje kuphela ukuthi abantu bangathandi ukuthi bavale amehlo bangaboni into eyenziwe ngumuntu so thina kubandla lethu lezantuf futhi sithi esisembusweni esibumbe uhulumende sithi hayi umongameli simfise ukuthi abe lokuphumule okusho okukhethi lakhe azaphendule futhi
abamsolayo umnankagwa babankomo bathi ngaphandle kokwehluleka ukuvuselela umnotho uyaphambili ngokwephula amalungelo oluntu uyabahlukuluza ikakhulu abe-TCCC sibone kubulawa njalo elinye ilunga laleli bandla kumaviki asanda kwedlula kodwa lalamhlanje lokhu akekho osebotshiwe
kumalungelo afanike ngathi ukuthi kusine constitution elizwe eZimbabwe okuyikubana omunye nomunye uyakwazi ukuthi uyawuphila elizweni phila kanjani njalo le mithetho efanele uyilandele uyabe uyazi sikegatsha lwamapholisa ayoluyile elukhangelayo ukuthi abantu bamba imithetho yibaphi uma kuthiwa wachama imithetho kufanele ukuthi ubanjwe ukhandiswe ekhoti uyojonisiswa ungajonisiswa ubanjwe yilaba abezomthetho yibo abalawulayo ayisho zamthepha siyemongameli azikhangeni ingatsha ezikhona ukuthi izitho ezabe zibenzile yizo zabe zikwenzile sibethe sibuya la kulaba abangabe bekhuluma kwesi sikhathi ngokuthi abantu bayatshawa abantu bayathintile esikuthoyo ukuthi-ke abantu bakhona abantu abangangena besifo izantuf besenza izinto ezingayifisi izantuf ayikazi not izimpila ngelilodwa sesaba khona kuyo thina abantu abaningi iminyaka neminyaka kusukela empilweni asisizapho ohlala khona ku-izantuf khona hambani namhlanje bethi abantu endaweni ngaphandle kwabantu abayisigayi umuntu ongabe wenzelwa laphana ngumuntu oyisigayi ongafana nomuntu afaibanda bezantuf kukho ongafana nomuntu afaukubende kukho onkuyothe wacha umuntu kabanje ayijonisi akwetho ngiyamangala kulaba abakhuluma ukuthi khona abathinizwa kuhambe umnothi uwe kakhona akuyalikhanda emadolobheni abantu bakha kanjani izinzo izinzo ziyakhiwa izinto eziningi ezenzakalayo ungaqalakithi lalapho esikhona emathebeleni south kaphesi kulendawo le-lithium ama-sekthari amaniavutiwe ngapha egwanda ikhona isekthari ye-lithium izimoto zikhona ziyasebenza ziyathwala ilizwe liyathuthuka liyayona awukwazi abantu bona bafuna ukwenzani
umnumzana Malaki Nkomo ngowebandla leZANU-PF emathebeleland south ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owestudio 7 Good Life Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa labesifazane ngamalungiselelo abo okuthakazelela ikhisimusi yalonyaka singakehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela owake waba ngumeya weHarare umnumzana Jacob Mafume usephinde wabuyela kuleso sikhundla owayengumeli weCountry Park ePhalamende engakaxotshiswa kuleli dale umnumzana Pasho Raphael Sibanda ubizwe ngamapolisa akobulawayo embuzisisa ngokutshengisela okubika kuzaqhutshwa kusasa ngabe bandla lakhe eletriple sim. Kukanti kulokuxokozela eZimbabwe lapho amapolisa athwalise nzima abamabandla aphikisayo agoqela ele Citizens Coalition for Change, iMthwakazi Republic Party lamanye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwehla namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancubeni sithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.